umphathi ntambo obona ngezomthetho kule Botswana umnzana Ronald Chamukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lwesiphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kwele Botswana ezodinga ubuphepheli. Uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni ukunikeza inengi ubuphepheli lizaqhubeka liqinisa umthetho.
Accepting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify. The growing number of people who are recognized refugees in neighboring countries.
Asingeke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abachiya ukuba iziphepheli kwamanye amazwe begijimela kithi. Yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ukugcina isiphepheli, hatshi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwi akhe aza ngesikhathi isiphepheli esifika ikhulu esidabuka kwele Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni yeTongogara Refugee Camp eZimbabwe zachaphela kwele Botswana. Abe-DRC laba babekhala ngendlala, kodwa eBotswana ilokhu engabanikezi imvumo yokuba isiphepheli ngokugcweleyo. Kusenjalo kusele isiphepheli ezinlutshwane kakhulu esidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke Refugee Camp ngaphandle kwedolobho leFrancis Town. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weBotswana wehlisa kakhulu inani lesiphepheli eminyakeni emithathu edluleyo. Abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweze emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima. Omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana lwabomthetho.
Indaba yethu yaphelele court. I court yalahle udaba lethu inxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha. Siphila kanzima lapha lokho simelele ukuthi singezwa iUnited Nations layo siyasilahla kula nto abayenzayo. Kodwa iUnited Nations lugatsho olungabe luyasiprotekta, kodwa it seems iUnited Nations is now political. Isisetshenziswa ngama-politicians to achieve their political agendas. So there's no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlalela seluqala ukuqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants. But everyone uyabona ukuthi situation ekhaya isisiba nzima. On daily basis, abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzonzakala nxa lathi sesizafika ekhaya. So umumo esikunzima ndoda kakhulu. Besicela ukuthi nxa ngabe kulama organizations angasinceda ngaphandle lapha sincede ngoba hey situation esikuyo inzima. Asakwanisi lokuhamba, asisebenzi, akula kuhle silabo abantu bethu bavulwa indlala.
Ele Botswana libuyisele phose isiphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019. Abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo asiqondanga ukuthi babuyiselwe, kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni. Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe umnyaka 2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. Ngingu Qondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.